ndini tanonoka wande ndichikusiyai mune jaya guru Chris
Gabe sokuizikati sendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge ke uTanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-18 Mfufu 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi sokuyisikhathi sokuqeda udaba lwegugurawundi ngoba lusenqabela ingqubela phambili yelizwe.
Nxa uMnangagwa esesenza indlela zokuthi udaba lolu lukhangele, kuzwakala abantu be-opposition sebekhonona njalo, bekhonona kuyikuthi abakazi izizathu zokukhonona kwabo ngaphandle kokuthi bathi uMnangagwa kaluyekele udaba.
Uhlakela lwezombusazwe luqhubekela phambili esigabeni seMathebeleland South, phambilini kokhetho lwe-by-election oluzenziwa ngomgqibelo e-insiza lasemadomo.
But you will not see a video when you talk about how much I will remove. I saw a mapping to one seven million. I have seen a lot of things happen. I want to be a full tea, from Pigisha or tea.
Ibandla lesisisi lithi balimele abanye njalo izolo insiza ababalisa ilunga ledale lephalamende unkosikazi Jasmine Tofa.
Labo mama obaba ababili labo mama abayi-5 balimele kakhulu, including u-MP wethu mama uTofa balimele kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi sokuyisikhathi sokuqeda udaba lwegugurawundi ngoba lusenqabela ingqubela phambili yelizwe. UMnangagwa ubegqiba umkhosi wokukhulumisana ngegugurawundi ngenjongo yokukhumisana umlotha obusenziwa kobulawayo izolo. Induna zomdabu yizo ezikhethiweyo ukuthi zikhokhele lolu hlelo. Induna lezi ziphe uMnangagwa ugwalo olumemethe izikhalazo zabantu besigaba seMandebeleni ezivalisa ukungathuthukiswa kwesigaba sabo, ukufuthelana kukaZulu, ubuyanga esigabeni bubangelwa igugurawundi, ukungethembeki kukahulumende lokumesaba, ukungaphiwa incwadi zokuzalwa lokunye okunenginengi. Umphathi ntambo wezokwethulwa kwembiko unkosikazi Monica Mthwangwa utshele intatheli izindaba ngemva komhlangano lo ukuthi indaba zokuhlawulwa kwababulawelwa izihlobo ngesikhathi segugurawundi luzakhangelwa ngalunye ngalunye. Uthi njalo induna yizo ezizaphathisa emasikweni okungcwaba amathambo alabo ababulawa igugurawundi. Ngesizwe yamazwi kaMnangagwa ekhuluma ngalolu daba izolo.
The second topic is determined to resolve whatever conflict between us internally and without interference from external forces. After all, churches, bishops, NGOs, and chiefs, among others,
lawo ke ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa. Kunjalo nje abahlaziya ezombusazwe kanye labamabandla aphikisayo basola umongameli Mnangagwa ngokukhetha ukuphatheka engxoxweni yombhuqazwe wegugurawundi ngesikhathi kulodlakela lwezombusazwe esigabeni seMathebeleland South. Ukuhlaziya lolu daba uGainer Gumede Saidi weStudio 7 uxoxe lengcwethi yecubungula izombusazwe uMnumzana Thandeko Zintimkandla.
Udaba lwegukhulawuni ludaba olubuhlungu kakhulu. Okubuhlungu kakhulu yikuthi budala lwenzakala futhi akakho ofuna ukuvuma ukuthi into le yenziwa ngozibani. Sengitsho laye lo ngumongameli khathesi nguye owayephethe zokuthula phakathi kwelizwe, Minister of State Security, nguye owayesazi ukwenzakalani. Kanti njalo nje siyananzelela izikhathi eziningi ukuthi abanye abantu bangakhuluma ngegukhulawundi bakhonjwa ngeminwe ukuthi bakhulumelane ngayo, kodwa bona abezani bekhokhelwa ngoye uMnangagwa bafuna ukuthi kube yibo bodwa abakhuluma ngendaba yegukhulawundi. Babuye bakhohlwa ukuthi iningi labo bakhuluma ngemilomo. Igukhulawundi yayisemandebeleni lenkabazi. Mina lo engikhulumayo ngachaywa yiyo igukhulawundi, ngishayelwa nje khona ukuthi ngilindebele, njalo lokuthi ngangumphathi isikolo sabantwana labo okwakufunda khona laba abantwana ababebuyele zapho bevela empini. uMnangagwa kayekele into yakhe yokuvusa amanxeba endaweni athobe abopha amanxeba alalele ukuthi kumele kwenzakale ngaloro dubo lwegukhulawundi. Kayekele ukuzodlala amadlwane ngemizwa yabantu, kachiyane lezinduna. Izinduna zingena ngaphi endabeni yegukhulawundi?
Manje lingafisa ukubona kusenzakalani, akhulume lobani nxa kuyukuthi uzama ukukhothisana umlotha ngodaba lwegukhulawundi?
Bakhona abantu abangena phakathi kwalolo lohlupho, njengoba ngisitsho mina ngingomunye wabo. Akula muntu osokabuyaza ngibuza ukuthi ngicabangani ngakho. Kanti vele kwabo wavela ngapho ukuthi umuntu owenza ulutho olubi olutshekileyo abeyathi hayi lina manini eceleni zalulungisa mina. Kakula lutho la abantu bazathenjiswa izinto eziningi, kusenzelwa ukhetho bazaphiwa masentshanyana engathi abantu bayicelile imali yakhe. Abantu abalandaba le mali yakhe kangako bafuna ukuthi kuvunywe ukuthi kwenzakala isiga esibi esenyanyekayo esilicala. Abadali bamacala kababanjwe, bayathonisiswe, basiwe enkantolo. Nxa bela macala bagwetshwe, nxa bexolelwa baxolelwe phakathi komphakathi.
Ungameli Mnangagwa uthi yena ubuya ngesihle, ufuna ukuthi lokhu kulungiswe kuphele kube yimbali, nalo kungabi kusaba lezikhwili. Lina lizanjani ngakho khonoko?
Iyasinenge, iyasinyanyisa into likaMnangagwa kuba ziyovusa amanxeba kwesikhathi asengathi ayoma yena awabe iwavuzisa igazi. Kayiyekele into yakhe ayisebenzi, abantu badiniwe ngaye legukhulawundi yakhe.
Kwenziweni-ke lapha Mgandla?
Kakudingwe indlela ezingcono, lanxa kungabuya abanye abangaphandle bazogangela indaba le engathi international commission kungaba ngcono kulalokhu okwenziwayo. Kasiyekelwe thina, nxa indlela ingekho umlimi uzabona ukuthi isahlukele segukhulawundi sizavale kanjani.
Lo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseGwanda. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, uGainer ubuye waxoxa njalo lomnumzana Belief Gawule, ilunga lebandla leZANU-PF.
Bona anje sokhela udaba lwegukhulawundi, indlela umongameli welizwe upresident welizwe leZimbabwe Emmerson Mnangagwa osethe alubanjwe izinduna. Phambilini ukubekile ke umongameli upresident Mnangagwa ukuthi ayi udaba lwegukhulawundi alukhangelwe ukuze luphethwe kuhle. Udaba lolu oluyilo olungabe ludaba olwaziwa umuntu wonke ukuthi udaba ludaba olubuhlungu kakhulu, udaba lombhukazwe.
Ngombono wakho Gawule, kungakuhle ukubonana umongameli Mnangagwa esephatheka ngodaba lombhubhazwe wegukhulawundi?
Abantu baloku bekade beloku bekhangelele ukuthi uhulumende angenele, akubonakale ukuthi kuphethwa njani lolu daba. Ngakho-ke nxa uMnangagwa esesenza indlela zokuthi udaba lolu lukhangelwe, kuzwakala abantu be-opposition sebekhonona njalo. Bekhonona kuyikuthi abalazi izizathu zokukhonona kwabo ngaphandle kokuthi bathi uMnangagwa kaluyekele udaba lolu. Uzaluyekela njani njengoba izolo lokhu bebekhala ukuthi kungani uhulumende engalukhangeli udaba lokuground kathesi mnanga kwaselusethena alubanje yibo inkokheli zezomdabu ngoba inkokheli zomdabu yizo ezinyutswa ezingalacele ezilelekelayo ezimele zilubambe udaba lolu hathi abanye abamabandla ezombusazo
umbuzo obuzwa ngabaningi lapha gawule ngokuthi kungani umongameli mnanga kwa angadedeli achiyele uhlelo lolu kwabanye ngoba yena wayengomunye wamalunga kahulumende ogconwayo ukuthi wabulala abantu abazinkulungwane ezingamathumi amabili ngesikhathini sombhuqazelo
kodwa phela umnangagwa elubamba udaba lolu ulubamba hatshi njengopresident wezanupiye kodwa njengopresident welizwe lezimbabwe njengopresident welizwe lezimbabwe nohulumende onguyo lohulumende obusayo ngokunjalo ke umongameli ulamandla ukuthi noma ekumba yiphi icommission engakhangela lolu daba ngawo-ke ukondile ukuthi kukhangelwe khonokho asekubumbile enika izinduna zomdabu amandla ukuthi aluphathe udaba lokubrown alusinyelelise ngendlela efaneleyo ngoba abanye labo beopposition bathanda udaba lolungapheli besebelisebenzisa ngesikhathi nxa usiza amavoti bedinge ngalo mavoti okuyikho okuzwisa ubuhlungu abantu ukuthi sonke isikhathi sokuyikho ukuthi ngaso kusiyafika isikhathi sokhetho sebeluvumbulula udaba lokubrown sebegijima ngalo oluyilo okwenza ukuthi abantu bazwe ubuhlungu balusebenzise bathole amavoti ngalo iopposition ifuna ukuthola amavoti ngodaba lokubrown so kuyadanisa kakhulu and mina kimi kuyayangisa kakhulu ukuthi abantu bebesebenzisa udaba lombhuqazo ekudingeni amavoti amavoti edingwe ngombhuqazo hhashi udaba lolukubrawundi alubanjwe izinkokheli zomdabu ziluphethe kuhle inkokheli zomdabu zilube yizo zilubambayo kuze liyefike ekucineni
lo ke ngumnumzana Believe Gawule ilunga lebandla lezanu PF njalo engomunye wabakhethiweyo kudale le Central Committee ubexoxa le Studio 7 ngocingo ekobulawayo. Amalunga ebandla le Citizens Coalition for Change ayisikhombisa abikwa ethwalelwe esibhedlela sePhilabhusi izolo. Kwathi abayisithupha badluliselwa kobulawayo ngemva kokulimala kulandela ukuhlaselwa ngabacathangelwa ukuthi ngamalunga ebandla lezanu PF. Lokhu kwenzakale izolo eNsiza South lapho abakade besemhlanganweni leCommission yeZEC. Abathwalelwe esibhedlela kobulawayo ukuze bayohlolwa ngemitshina yama-X-ray bagoqela ilunga ledalele ePhalamende unkosikazi Jasmine Tofa. Lomunye ukansila ungaqanjwanga ngegama. Lokhu kuvezwe ngumgcini sihlalo webandla le-CCC eMatabeleland South umnumzana Solani Njemnyama Moyo yena othi uchayele imota yakhe uchayelele imota yakhe wayabahlenga e-Insiza wasebathwalela kobulawayo esibhedlela. Uthi okudanisayo ukuthi abahlasela amalunga ebandla lakhe bakhuluma ulimi lwesishona okuveza sobala ukuthi abaveli esigabeni sabo. Lokhu kuza ngemva kodlakela phose olufanayo oluqhamuke ematobo ngesonto. Kukhangelelwe ukuqhutshwa ukhetho lwama-by-elections ematobo leyinsiza ngomgqibelo. Umgcini sihlalo webandla lezanu PF esigabeni seMatabeleland South umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu utshele usithandekile emhlanga weStudio 7 ukuthi lanxa ekhuthaza ukuthi kube lokuthula njalo kulindelwe impumela yokudingisisa kwamapholisa kuyakwangalisa ukuthi imifanekiso yamavidiyo ebonakala ebulenjini ayitshengisi udlakela lusenzakala kodwa sokuthiwa lwenzakele.
Angazi ukuthi kwenzakaleni, angeke ngisho futhi ukuthi ngubani oyenzeni. Into engikhathazileyo sithiwa umuntu ofake ividiyo ngefoni sithi kulomuntu odubula impopo nge-life ammunition. Hayi lokhu la kungamuva ngaze ngikubona. Usithatha ngaphi isimbi sokulanda umuntu olompopo? Why gunshot umuntu takes cover? That's how indlela embengiyikhangele. So usuka kimi sokungani sokuhlanganiswa kusiba kuningi. Ungasabi nje qiniso kakhulu ukuthi okungekho yikuphi. But lanxa kunjalo mina ngizangathanda ukuzwa sokuthiwa sokune-violence. Umongameli uhlale ekhuluma suku zonke ukuthi into nje okuthiwa i-violence akayifunda ukubona. So kwelami iqula into enjalo vele kasiyifundi. Asifuni nokubona nje kusenzakala.
Bathi abebandla lezanu PF yibo abakade bebangela udlakela betshaya labesifazana bebakhumula lezembatho.
Kusona uma umuntu elesibindi sokuthatha ividiyo esithi kuyadutshulwa lapha angashangani le vidiyo yabantu omama laba benunula ngibona amapikisha abantu bengasagqokanga. Ngizuza ukuthi iikhamera ziye zafriza zasezihlangana labantu bengasagqokanga. Iqiniso yokuthi thina esiseduze lokwenzakala kwezinto sike saba ne-by-election edlulileyo ebulilini. Bengimangala izinto bengibona zibhalwe ngami, zibhalwe ngu-honorable Phuthi ngo-evening. Sasibalokunye sithi sonke kuthiwa nangena simgakelo yathutha abantu le siseplumtree bekhuluma ngento e-60 ks away. So iqiniso yokuthi kulabanye abakwaziyo ukusebenza nge-social media akusonto zethu. Ngasini commenti ku social media ngoba kusikho lapho engidlalela khona. Njalo kakungiphathisi to sensationalize izinto. Kuyenza abantu bengasakwazi leqiniso ukuthi yiphi. It makes simple logic ukuthi nxa somebody was brave to take a video of gunshots, if ever, I found that very strange, by the way. But you will not see a video yomuntu okuthiwa kumama utshayiwe nunulwa. I saw amapintsha abantu sebenunuliwe. I have seen a lot of things happen. Nxa abantu befuna ukuthi befake umpikisha othile. Njalo angifuni ukugana ngani ngiyakhuthaza into embi yikubona ngingakakhomenti. Nxa ngingayibona ividiyo yoba yowamaviki 11 maybe ngingathi in terms of violence esengikubonile I have heard on social media amasayidi omabili bekhala ngokuthi bahlaselwe okutshengisa ukuthi kube khona nje ukungabi lokuzibamba. One side will obviously try victim. But
lo-ke ngumnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu, umgcini sihlalo webandla lezanu PF esigabeni seMathebeleland South. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, omunye wakhe we-CCC umnumzana Solani nje emnyama moyo uthi uyawasola kakhulu amazwi kamnumzana Ndlovu ngoba yena wazibonela ngawakhe okwenzakalayo.
Angilankazi ubaba uNdlovu yindoda ebengiyihlonipha, yindoda oke kwayenzeka kwaba le-violence emzingwane. Ngakhulumisana naye ukuthi ema-South sicela ukuthi kungabi le-violence. Njalo kuyindoda engibuya kuse-constituency njengomuntu wasesintwini, kodwa namhlanje ngiyamangala nxa esesithi sisenga ezibithiwe. Ngikhuluma nje mina ngizibonele ngokwami, ngoba ngame ngafika abanye omama okhuluma ngabo mina yime ngize ngabathatha komunye umuzi wakompofu. Omama sebehamba bengasagqokanga ngendlela ukuthi kade begqoke ama-t-shirt awesisi bakhululiswa. Ene izibhamu zikhitshiwe khona lapho ethi bayadula abantu. Yinto ukuthi even amapolice engikhulume nabo bayifakazile leyo ndaba. Babona ukuthi ama-by-election sebayaluzile. Kodwa ngithi khona abantu bakithi kabababonise ukuthi khona noma bangaze bababulale noma ngaze babenzeni, kodwa ilanga nxa lifika nge-Saturday 22 kabavotele i-CCC. Bafa abafowethu, bafa abazali bethu nge-ground. Labo nxa sibefuna ukuze siqeda bazasiqeda, kodwa sithi khona izana soze sayilandela. So yikho engamazwi engatshela ubaba ubaba uNdlovu ukuthi ubaba uNdlovu into ekhuluma kayikho kungcono switch iphone off or ungabi le comment ngoba angazi lapho khona ucabanga njani nxa abantu bengene emzini wakho babuya babulala abantu awonothi uyabalida
kahle kahle kwenzakaleni insizwe
bebe 26 abezano kade bebathathu kanye le card 20 yezano kuwadi 4 ngithemba ukuthi kubazondisile ukubona sebelahlwe ngabantu baze balahlwa ngama agent abo angabuyanga bafika nje ngemota ezimbili bafika khona lapho emzini ka council lapho bekuthenwa khona baqalisa ukufika ba sebagwaza izimota zethu izimota abazigwazile bagwaze izimota eziyi 4 kude kunjalo zatheleka ngobuningi imota eziyi 7 bebaningi vele beza empini babulele indlu kakhansili babulala amasofa ama-TV da okusizisa ubuhlungu abantu futhi abakhuluma isishona ukuthi basuke katshana khona ukwenzakala ematopo beyafanana nje bafika laphana bavala imota yethu khona laphana uphulu kade hamba nje kube vele sokunabantu bethu kade sebekhona khonaphana ezimoteni zabo bezanu ade sebebabambile uphulu njengomuntu oyazi ukumthetho ubehamba laphana ezama ukunegotiate ecabanga njengobana uminister obuya emashonaland onguye kade khona njengomuntu olayo oseparliament njalo nguchairman weprovince yasemashonaland ubecabanga ukuthi khona ngayefike negotiate laye njengomuntu omdala wazazwana kati ngayefika kati ngamataki sebesilwa laye
ungasichasisela ke ngokwenzakale insiza lalabo abathwalelwe esibhedlele
labo mama obaba ababili labo mama abayi 5 balimele kakhulu including uMP wethu umama uThofa balimele kakhulu okungimaza iaccident yenzakele ngabo 2 amapolice azoqala ukuresponda kuya kusini ngabo 9 besaba ngomthetho oseku ukuthi sizwe sakithi sahluphe kangaka khona manje nxa sisizwa upresident webandla lokuhluleka bathi khona ube khona state house ekhuluma ezelontsha indaba yeground kathi vele izolo base bayiqala iground emina zathi is a second phase of ground ngoba baqale iground eyinye ematobo namhlanje lasensiza yena ukhona khona phe mathebeleni ngapha uthumela abantu besishoneni futhi ababuyayo ngoba kusimangazayo ukuthi kuze abantu amamilishiya asesishoneni abekhuluma isishona bayashaya abantu kabahloniphi bekhiphisa ama-t-shirt omama bebachaya bebenzela izimanga
lo ke ngumnumzana Solani nje eminyama moyo umgcini sihlalo ebandla lesi-CC esigabeni seMatipeleland South ube xoxa ecingweni le-Studio 7 ekhonale. Amapholisa athi asadingisisa ngalolu daba befuna ukuza ukuthi uDlakela lwaqalisa njani. Bathi bona bayasola uDlakela lolu kodwa embikweni wethulwe izolo enkundleni yokuxhumana ye-Twitter isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi ukhuze abamabandla ezombusazwe ukuthi bangaphehli udlame. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi unkosikazi kamongameli Emmerson Mnangagwa u-Auxilia uqede iviki wonke esethekelela isigaba seMatipeleland South lapho aphathise izakhamizi ngenkukhu zokufuya. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi usikomishi wekhomishini elisana lenkohlakalo yeZac umnumzana John Makamure usecutshungulwa ngoba isethezwa amacala ambalwa agoqela elokuthi wenza ukungethembeki. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Yeah. Yebo 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 studio 7 yebo studio 7 hayi siyezwa ukuthi abazali bayahlukunyezwa ekhaya hayi kuhle abakwenze sibone ukuthi bazophelela kuphi ngenxa yokuthi kujwayelekile vele ukuthi abantu bayahlukunyezwa awu believe gawule bayale hayi siyakubona sithi hayi liyobalinya kuphela ilanga longisebeqalile ukusihlukumezela abazali akusoze kuphele kahle
ndivuka njani studio 7 ndivuka njani thina siyavuka banjani njani nani khonapha labanye bonke nje hayi siyabonga kakhulu umsebenzi elisenzela wona nawe uze sikwanisela ukuthi siphawule sikufise ngezwe lethu sikhuluma kusenhliziyweni zethu hayi siyabonga ukhuluma ngosibanda ngikwele kuTswana eyi into esimanga kakhulu into ezenzakala ngasekhaya kumabhanye election asemadobho ngaleyo eyi kubuhlungu kakhulu kodwa into nje engithanda ukuyikhuluma yikuthi abantu lama supporters ezanu ayisikho ukuthi athina abantu esisupport iTripleC siyehluleka ukuthi singayenza udlame kumbe siphindisele kibo kanayizakhamizi ezifana nalathi siyakwanisa ukuphindisela senze umona kodwa ngendlela esihlonipha ngayo langendlela esifuna ilizwe lakithi libe yiyona udlame ngasiluthandi sithanda ukubana sivote sikhiphe yona izanu elo dlame engaphathi kahle labo bona abazodlame futhi uma sesikhona sesembusweni sizabaphatha kahle labo abantu asebesebehlathaba sokumnandi kakhulu labo empilweni zabo ilizwe selirayithi okwalesi sikhathi lokuthi bayengwayini asikwazi ukuthi bayengwayini ngendlela yezanu kodwa bebonta ilizwe limanga kahle abahlakaniphe bathiyane le nto zokuvukelana labantu abantu bazame ukulungisa ilizwe lelulisa labantu ababo lekusasa labantwana kodwa bona bakubone konke lokhu
salibonani kustudio 7 liright kanti indaba lizikhipha njani thina sizizwa kade imali sithi okucatshangela ukuthi ngamalunga ezanu PF khona kungamalunga ezanu PF asizwa kahle imali ithi kucatshangelwa hayi indaba lezozwakali kahle lizo akukhitho straight ukuthi batsha ngamalunga ezanu PF azocala lelo uma kutrap akucatshangelwa kusho ukuthi akusiyibo phela abantu babacabangela asiyacela studio 7 likhiphe indaba ziqondile zinjalo njengathi kucatshangelwa hayi ukhuluma uma isho ukucatshangelwa hayi ufana lokuthi ngithi ngichaya umuntu ngiyaziwa ukuthi ngichaya umuntu kedwa kucatshangelwa ukuthi ngichaya umuntu bala kuyabe kungayisiyimi phela uma ngicatshangela
sometimes ugcina usebengcono ukukhuluma ngesikhiwa kwezinye izinto wena besindebele akunamuntu othi amashona right njalo ukuphuma khonoko just imagine amakhalanga la ngathi afuna ukuphuma emandebeleni amasuthu la athi afuna ukuphuma emandebeleni kuzahamba njani kuleli izwe elingabuswa ngaleli indlela vele ukuthi ubani uthi ngifuna ukuphuma ubani ngifuna ukuphuma amashona mina personally ngiyawazonda but ngifuna ukuthi sibaqondiseni sisonke phakathi sibaqondi bavele bayekelelwa ukuthi bethi kuthiwa balokuzile but iqiniso yokuthi lo othi ufuna ukuphuma la makhalanga phela babekhala abanye kwaba ku-studio 7 bethi bafakelwa induna zesindebeleni abazithandi angazi ukuthi ngochief bani kibo konake xa singakwenza ngaleyo ndlela sibi lobani lobani ethi ngifuna ukuphuma ubani ngifuna ukuphuma kubani then we can have just little small countries okwemhlobo ukuthi ubani usemiyedwa lapha ngaphansi kwesihlahla ubani mina nginje lami ngathi ngifuna ukuphuma kwabokhumalo ukhumalo nxa ngingaphansi kwajahana induna yini ngifuna ukuphuma lami ibe yinduna eceleni kungahamba kodwa
ngithanda ukuthi ngithi mina abantu bezanu PF babi ake lichizi i-violence siyayangisa into eliyenzakele ematopo iyayangisa iyanuka mpu bantu bezanu PF aliyangezi asikuthi abantu be-TCC balesaba kulanto emangalisayo ngani thina mahovethi lichaya abantu umama lo khume ku-studio 7 ethi uchayo lathi ayisikhela kulwela empini mahovethi alihlonipha lahambe empini lingamayouth can imagine uchamise ngathi zibophana umsila la sizalichaya but asifuni khona ukuthi sikwenze we don't want that i-violence thina siyifuni lahambe empini lingangathi abaningi imbobho alisakwazi lokuyichaya isifuba isezaqedwa zimbanje ayisakwanisi lokugijima lingabi izilingo ebantwini abatsha lingabazali bethu lasilwela impi siyabonga but wena lo muntu ohambe edlalise ibizo leni nxa engasiyo wovethi umkhuzeni mawovethi kodwa nxa eliwovethi uyaphaphala because i-violence thina asiyifuni abantu abatsha uba uchamisa labo baningi kakhulu umuntu ongafuni i-violence ukuthi nxa kade engayifuna kulula kodwa sifuna senzeni izinto kahle i-TCC irejistiwe kathi linjani ake likhule mani haw alilingwanga ngusathane usathane uvele laye kakwenzi lokhu li-worse than the devil
siyabonga emsakazweni siyabingelela abalaleli bomsakazo esilusizi kakhulu ukuzwa abantu bezanu PF besithi bayayiwini i-election iminyaka engaka okulusi sizwe sibuka lama video aphumela emadopho kukhanjenelwa iloko nje by election uthola abantu bezanu besuka ama province onke eZimbabwe besiyalwisana labantu betrusi abakuleyo ndawo beze bakhombe nangezivamo beqhumisa izivamo nje ukuthi ababafundi bekampe abantu bakuleyo ndawo babavimba bevinjwa abantu ababuya kwamanye ama province kodwa ngicela ukubuza ukuthi uyabe usijukuthini wena mawuza
isikhathi iso esesidliwe ngumango isikhathi iso esilomhawu hayi kodwa siyabonga ke ngokusithumezela imlayezelo yenu nge WhatsApp Stivane njalo kusasa sikhathi sinye ekuseni kumbe ntambama ngo 7:30 igama lami ngu Chris Gande.